uhulumende akakacho ukuthi yena ndlela bani ayayisebenzisa ekukhipheni abantu njalo esiyabahlalisa njani. Yebo, sibonile bathi siyakwakha izindlu, ama standard houses, standard homes, but njengokutsho kwakhe uminister ukuthi khona kungkhona ezabuya kuground ukuthi ezehlangana labantu. Lokho esikubala emaphepheni thina sikuthi hayi ngokwamaphepheni, okuyikho uhulumende uzabuya uzakwehla ezohlangana labantu. Into engiyaziyo ukuthi ama communities are affected afana labo Lubimbi 2 vele kule position paper ekhona eyiyo eyakwenza ukuthi nxa uhulumende ebuya esithi hayi sesibuya lapha sesenza lokho, sithi thina hayi thina okwethu esikuletha etafuleni yilokho. So yikho esikukhangelele ukuthi yikho kuyakwenzakala. Asilindelelanga njalo kasikhangelelanga ukuthi uhulumende angazokwenza lokho angajayele ukukwenza, uphoye kubuya nje ethi ebantwini phumani nambona ukuthi angakwenza lokho. Especially sikhuluma ngabantu asebekhitshwe kusukusela ngabo 1946 sebekhitshwe kwaze kwaba kahlanu, bekhitshwa kwenye indawo besiyafakwa kwenye, bekhitshwa kwenye besiyafakwa kwenye. Ngibona ngani you see i-history yona le ayikayisiphathi kuhle. So ke sizasenza ukuthi lathi njengoba sesithe sesilungiselele ukuthi sesile position paper yethu, nxa uhulumende ebuya ke sesiyaxoxa sibonisana ukuthi kuhanjwa njani phambili. Ngibona ngani yikho engakutsho.
Liyake lixoxisane lohulumende ngalolu daba labanye abaphatheke kungalo ama-stakeholders.
Hayi, uhulumende njengoba ngichilo besingakaqalisi ukukhulumisana laye kodwa hayi thina emakhaya siyahlala phansi siyakhulumisana njengoba ngichilo ukuthi sesile position paper. Ayiphumanga nje emntwini oyedwa, yaphuma ebantwini izakhamizi zonke about 576 homesteads eziyakhitshwa phakathina kwelubimbi. Uhulumende siyakwazi ukuthi uhulumende lo esilaye uyi ingxenye yama protocols amanengi, imithetho ebamba mhlawumbe uhulumende wonke ukuthi kufuze eziphathe njani nxa kuthe kwaba lento enjengaleyi, kanye lemithetho yethu ekhona khona phela izweni ekhuluma ngokuthi khona amalungelo abantu ukuthi behlale endaweni ami njani, kanye lokuthi nxa bekhitshwa ikuyini okufuze bekuthole. Sikhangelele ukuthi lokho uhulumende uza kulandelela. Ngaleyo ndlela ke lathi njengabameli sikhangele sivula amehlo, sikhangele ukuthi sibone ukuthi ikuyini khathesi uhulumende akwenzayo. Lapho kungani khona kuyaba le step nje embi, uzabona lathi sesikhona sesingenela khonapho. But nxa sisahambisana kuhle njengoba sizamamukela, hayi akulalutho olubi, ngoba into enkulu esiyidingayo ukuthi nje kuphela amalungelo abantu ahlonitshiwe na. Nxa i-2 million isibuyile, asikwazi njengoba ke ngisitsho mamhlanga ukuthi thina ku-ground silokhu simumelele uhulumende ukuthi ebuye. So ukuthi nxa sebekhipha imali lezo zikhitshelwa ikuya kwakha izindlu ezinjani, thina bengazange bekhulumisane lathi abantu bakhona bafuna ukukhitshwa, angikwazi. But well, sikujwayele yindlela ezanu-P F sebenikeni ama-contract, kuyahamba kuye kwakhiwa izinto ezi-substandard, bese sithiwa thina siyabanjwa ngamandla ukuthi hambani kuphela liyehlala laphana lila compensation and so on and so forth. But anyway, kabayenze, sizahlangana labo at the appropriate time lathi sizathatha izinqumo eziyizo okufuza ukuthi zithathwe ukuze zivikele amalungelo abantu.